Isibhedlela se-Ekusileni sasivele singalungiselwanga ukwamukela izigulane ze-COVID-19, ngakho-ke lezi nhlanganiso zakubona kufanele ukuthi ziphathise ngokulungisiswa kwaso ukuze sisebenze ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana legcikwane leli. Umgcinisihlalo we-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19, uMnumzana Busisa Moyo, uchasisa ngohlelo lwabo lwe-Ekusileni Hospital.
Silokhu siqhubeka phambili kodwa asikafiki lapho esifisa ukufika khona ngenxa yokuthi u-IM4 Bulawayo ukhangele ukusekela izibhedlela mayelana ye-COVID-19. Besisekela njalo i-National Testing Lab esempilo. Isimo se-Ekusileni kulo msebenzi, isibhedlela lesiyana sikhulu njalo sakhwa ukuthi sikhangele abantu abalemkhuhlane engasiyo COVID-19. Ngakho-ke kumele kube le miduli eyakhwayo edilizwayo ukuthi abantu bayenelise ukuthi bakhangele omongi i-COVID-19. Yiwumsebenzi owenzakalayo Ekusileni okwakathesi. Sikhangele ukuthi ngamaviki alandelayo sizayenelisa, sizabancedisa ukuthi bathathe ama-patients aka-COVID-19.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi uhlangothi olwesibhedlela se-Thorngrove olwe-isolation ward soluqalile lalo ukusebenza.
Isibhedlela se-Thorngrove sile ward kumbe esikade siyibiza ngokuthi i-isolation ward ekhatshane kwamanye ama-ward lapho sigcina khona abantu abale mkhuhlane esikwazi ukuthi i-cheshe imemetheke or very infectious conditions. Lanxa nje isibhedlela sonke sizaziwa njengokuthi infectious or isolation hospital. Leyi ward kusukela ngomnyaka odlileyo ibisakhiwa kakutsha kumbe ngithi ibivuselelwa ngesilungu okuthiwa i-renovation, ilungiselela ke ukwelapha lokugcina laba bantu abalo mkhuhlane we-COVID-19, ngoba sisazi ukuthi laba bantu indlela abagcinwa ngayo kayifanani leminye imikhuhlane njengabo-TB, labo-measles, indingindi kumbe imikhuhlane yezihudo. Laba bantu nxa besesibhedlela into eqakatheke kakhulu kubo yilo umoya ohlobo lwe-oxygen, ikakhulu usiza ngezimpompi esingathi yi-piped oxygen. Bekufakwa leyo oxygen, i-piped oxygen, ngolwesihlanu olwedlileyo mhlaka-22 leyo piped oxygen yaphela. Ngathi ukufakwa kwayo kwaphela, kwasokusenza ukuthi mhlaka-23 ngomgqibelo sisuse ama-patients kuleyo ward ebesivele siwagcinela khona amabili ayesesele esibhedlela, siwahangenise kumbe ngithi siwafake kuleyo ward, i-isolation ward. Ngenye indlela isisebenza leyo isolation ward, yebo kayikaphelisisi.
Okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokuncedisana lohulumende ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 ezibhedlela zonke zelizwe, njalo koBulawayo i-Thorngrove Hospital lokhe kwaqala ubhubhano lwe-COVID-19 ibisamukela izigulane izigcina kwamanye ama-ward emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.